sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Amachono mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 ngompandula 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngikade sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo lapho abasinikeze khona indawo eSalvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu.
AbeZimbabwe bayatshengisela edolobheni leNew York khonapha eMelika ngesikhathi uMongameli Mugabe ekhuluma emhlanganweni ophathelane leziphepheli ngaphambilini komhlangano omkhulu owe-General Assembly.
UMandoz bekuwumuntu omkhulu, nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekuwuye umuntu obesi-inspire, besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikwizinga akulo. Kodwa-ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni futhi edlula esasemusha kanjena.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona loba yena.
AbeZimbabwe abalandela umdumo weKwaito baveza ukudana okukhulu ngokufa komhlabeleli obedumile uMandoza. Seliphumelele kuhlandla lamasemi quarter final enkezo yeChibuku Super Cup iqembu leHighlanders. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe omhlaba labaphana intambo balawa mazwe bathe gwaqa edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly. Kule mhlangano emningi ezangenwa iziphathamandla zaborhulumente, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labanye abantu abakhangele inhlangothi ezitshiyeneyo zempilo okubalisa ezenotho, indlala, ezempilakahle, ezemfundo okweziphepheli lesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Konke lokho kwenzakala ngesikhathi kule bomba elidubuke eNew York izolo osokusenza kube lokuxokozela kuleli dolobho, ikakhulu kulabo abakhangelane lezomvikela elizweni leMelika. Kusenjalo uMongameli Mugabe usemhlanganweni lo ngesikhathi kulezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika ebezitshengisela ngesonto langomgqibelo phandle kwesigodlo se-United Nations zikhonona ngesimo esibi somnotho ekhaya langombuso wakhe abathi ngocuku. UMugabe okhulume emhlanganweni okhangelane leziphepheli namhla ekhuthaza amazwe omhlaba ukuthi kumele enze konke okusemandleni awo ukuthi enqabele impi zomvukela.
Large-scale movements are in great measure a result of direct acts of commission and omission by humankind.
Iziphepheli eziningi ziyenziwa ngabantu. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi abantu bakhumisane umlotha njengalokhu okumele kwenziwe ngaphansi kweziqondiso zomthetho we-United Nations Charter kulokuthi abantu balwisane ngezikhali.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means.
Agcwele amazwe akunhlanganiso ye-United Nations ayehluleka ukulungisa okubahluphayo, acine esephula amalungelo abantu. Lokhu kwenza ukuthi kube leziphepheli eziningi emhlabeni jikelele. Bagcwele ababusayo abenza konke lokhu loba nje bebalutshwani emazweni abo.
Mr. President, some recent efforts to combat terrorism have tended to trample down upon the rights of migrant communities and refugees. while states have a legitimate right to take appropriate measures to protect their citizens from terrorism.
Kukhona njalo imizamo yokuthi kulwisane lamalocacha okwenza ukuthi ilungelo likaZulu lephulwe. Lokhu kwenziwa ngesikhathi amazwe elwisana namalocacha.
We have hosted many refugees from conflict affected countries.
Kwele Zimbabwe sikujayele kakhulu ukuba sigcine iziphepheli.
Lawa ngamazwi kamongameli Robert Mugabe obekhuluma emhlanganweni weziphepheli owe Refugee Summit eNew York kwele Melika khonapha namuhla. Umgabe engakahambi emhlanganweni lo kulezizalwane zeZimbabwe ebezikhulekela ukuthi kube le nguquko etshiyeneyo ekhaya. Lapho uZulu athwele khona nzima ngokuswelakala kwemisebenzi lendlela zokuziphandela. Omunye wabakhulekileyo laba ngumnumzana kuZai Samaita otshele iStudio 7 ukuthi kunengi okumele kulungisiswe eZimbabwe.
Kade sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo. Lapho abasinikeze khona indawo e-Salvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu ngenxa ye-government yethu ukuthi izinto azihambi kuhle. Ngokunjalo kade silapha sizocela umoya ongcwele ukuthi kube nguyena umthungameli wethu ozasikhokhelela, ozahamba lathi asihole. Sikhulekela futhi ukuthi ilizwe lethu sengathi abaphathi bengaba lokuzwela abantu, futhi sikhulekela lokuthi ama-elections ngobe sesisondele kube lokhetho oluhle olukuzokhethwa uvele kube intando yabantu. Okunye futhi kade sikhulekela uPatson Zamara osivakatsheleyo thina esihlala ngapha eMelika. UPatson Zamara siyamazi ukuthi bayakhala njengemuli yangakibo ngoba umfo wabo u-Itai akatholakali. So kade silaye lapho uPatson Zamara. Inkulumo yakhe ingithintile kakhulu ngoba sanesilonda lesiyana alaso esokuthi abamazi ukuthi ungaphi umfowabo, mhlawumbe sowasishiya kumbe kwenzakalani, kodwa khonokho ukuthi abakwazi ukuthi ungaphi kubuhlungu kuye.
Lo ngumnumzana kuZai Samaita, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obekhuluma leStudio 7 eseNew York. Ngomgqibelo bekulamalunga enhlanganiso esekela uMgabe ebizwa ngokuthi yiDecember 12 Movement ekade etshengisela ngasikhathi sinye izizalwane zeZimbabwe lazo zitshengisela ngale komgwaqo zisola umbuso kaMgabe. Amalunga eDecember 12 Movement athi asekela indlela uMgabe athathela ngayo abamhlophe amapulazi lokuvimba ukuhuquluzwa komnotho wezwekazi le-Afrika ngabamhlophe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-6065, la ku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba wedolobho le-Victoria Falls namhla ulahlele katshana icala labantu abalitshumi abagoqela izethekeli ezimhlophe ababetshengisela ngenyanga kaNhlangula. Umanji uthe kabalacala ngoba vele lungelo lokutshengisela phansi kwesisekelo sombuso. Omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele osungula isikhwama sokuphathisa ababo izibotshwa ngesikhathi sokutshengisela uthi isikhwama lesi sesile mali enlutshwana. UNdebele utshele iStudio 7 ukuthi lesi sikhwama okwamanje siphathisa omunye osakhulayo ogogeka unyawo umnumzana kukhanya kwenkosi Imkandla odinga inqola yokuhambisa i-wheelchair.
Yes, ngathi khona abantu bayaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ngoba singananzela ukuthi umumo elizwe lawo makuhle kodwa-ke i-response yabantu yezigwet bezizananzela ukuthi ekuqaleni laphana kwakulabantu ababefika mbe 87 ababefuna ibendle sayenelisa-ke ukuthi sikhiphe imali fone imali engange I think 4,300 ukuthi bonke abantu ababefuna ibendle ngaleso sikhathi bekhitshwe. So your response has always been good. I want to be willing to help lapha abenelisa khona. Kaya ukuthi wona umnotho welizwe awumanga kuhle. Abantu babe zama ukuncedisa izinto khonaphana lapha kodwa abantu ke bayanika ngendlela ebhekelisa kakhulu.
Siyananzelela ukubana sikhuluma nje bakhona abanye abalokho besetheswa amacala. Bakhona yini abavalelwe?
Bobulawayo akula bantu abavalelweyo ngempela viki kodwa njekuthiwa kwenzika indawo nje ilizwe lonke jikelele kulabantu abafika phose 87 ababothiweyo ngeweekend abantu laba-ke kubalisela abantu abasegwanda ekadoma eharare ekhwekhwe indawo nje ezijiyeneyo emtare ezishabane kulabantu abafika I think in total 87 zizeithiwa abanye abantu njalo bachayiwe bo-m p njalo ababethiweyo ngempelaziti bonke abantu zanalaba-ke ilizwe lonke bangafika 87
abaphathisayo isikhwama lesi ngabezimbabwe kuphela yini kumbe bakhona abamanye amazwe abake bephathisa
abantu abaphathisayo isikhwama lesi ngathi ngabantu nje abavela emhlaba wonke ejikelele ngoba iyangena imali ivela kwele-amelika ivele ostia ngaphi ngaphi so ngathi ngabantu abasuka endaweni ezijiyeneyo asebantu bezimbabwe kuphela so ngabantu nje abavela emhlabeni wonke ejikelele
lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT lithi abasekeli balo babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi betshengisela eHarare ngomgqibelo besola umbuso kamongameli Mugabe. Leli bandla lethule ubufakazi bemifanekiso eveza omunye umuntu ehluzuke okwesabisayo ezibunu elithi wachaywa ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Iziphathamandla ze-MDCT zithi baningi abalimeleyo njalo abanye babo bamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla bemanxebanxeba besetheswa icala lokubangela udlakela. Isiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bhebhe usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Ngabona uhulumende segegelela ukuhlukuluza abantu abangaphathanga izikhali yena esebenzisa amapholisa kumbe amasotsha athwele izikhali kutho ukuthi-ke usebonile ukuthi abantu kabasafuni usebabamba ngamandla. So khonokho kutho ukuthi abantu babanjwa ngamandla, kutho ukuthi abantu abasibusayo kabasibo bantu abaqondileyo nabantu abayizidlova, abantu abayizigebenga, abangahloniphi iimpilo zabantu, abangahloniphiyo ukuthi abantu bayafuthela. Njalo thina esikwaziyo okuyinto umuntu odecidwa ngayo nxa engumuntu olomoya omubi kumbe ungumuntu ongubhinya, sikwazi engumuntu okuthiwa ngubhinya kumbe sizwe kuthiwa ngumuntu ongumthakathi, yibo abantu abangalandaba lokuthi abanye abantu bezobuhlungu. So kuthi ukuthi abantu abasibuswa ngobhinya ngabathakathi, ngoba nxa bengasobubhinya labathakathi kuthiwa nxa bengasukela abantu bona bethwele izikhali batshaya abantu babalimaze, kutshoni khonokho. Kodwa kungasenani-ke abantu bezimbabwe sifika bafunde-ke masinyane ukuthi-ke nxa kusiyafika u-2018 bahle babekwazi ukuthi bale ntshubuntu kumbe bale thuba lokuthi bayevota bakhiphe labo bhinya abababusayo, bayevota bakhiphe abathakathi lababusayo.
Okobulawayo kona kuhambe njani ukutshengisela kwenu lokho?
Kobulawayo-ke hhayi ngathi-ke kuphose kwahamba kuhle-ke kuphambaniswe ukuthi-ke amapholisa beqale asalela-ke asinitsha imvume yokuthi sikwenze lokho. Kodwa-ke sithese siye emthethwandaba, umthethwandaba wafika wasinika-ke leyo mvume yokuthi sitshengisele-ke ekade sikukhalele sikhathi ukuthi hambe bezaphuma ngobuningi kakhulu kakhulu. Kodwa-ke okuphambaniseke ukuthi-ke ikhoti yangikhona ihlale ekuseni ngelanga elifana naye elokuthi siye demonstrator-ke basokusithi-ke abantu ababekade befike ekuseni ngabo-8 babe siyaqalela khona ukudemonstrator bebexhotshwa-ke ngamapholisa ukuthi babuyele ezindlini ngenxa yokuthi umhlangano wawuvunywa. Ngokwazi ukuthi ikhodi yasisiyazivumela ngabo first 10 so sasizama ukuthi hayi bona kade bese duzani sibaqoqe kodwa hayi ujenisela kwangkhona ukuhambe kuhle kakhulu.
Umnumzana Bednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule abanye bababotshwe ngenyanga edluleyo abagoqela umnumzana Pride Mukono lo Tinotenda Munu. Abantu laba babuthwe phezu kokutshengisela abakwenzileyo besola umbuso we-ZANU-PF. Abantu laba bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumahluli ukuthi bahlawule imali yesibambiso i-bail engamadola angamachumi amahlanu umuntu ngamunye. Life Talk namuhla sixoxa ngezempila kahle ngesikhathi isibedlela seHarare Central sibhekane lodubo lokusilela kwemithi yokuhlinza izigulane lokunye. Kambe lithini ngalokho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Undoda obedingwa ngamapolisa ngodaba lokuthiya ibhomba elidubuke edolobheni le-New York le-New Jersey ngomgqibelo u-Ahmad Rahami usebanjiwe njalo sevalelwe. Ibandla lomkhokheli wakwele Germany uChancellor Angela Merkel ele-Christian Democrats linqotshwe kakubi kukhetho lwedolobho le-Berlin ngenxa yokungahlaliseki kukazulu walelo lizwe ngezinqumo eziphathelane leziphepheli. Kwezempila kahle lamhlanje abantu abanenge eZimbabwe bathi akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibedlela seHarare Central sesimise ezinye inhlelo zokuhlinza abantu kuthi empilo imichina ihlezi ingoba vele uhulumende okhona akaqakathekisa abantu kodwa uqhubeka esembusweni Kubika unothando Spanda.
Isibhedlela seHarare Central esiphathisa izigulane ezivela endaweni ezichiyeneyo zelizwe simise ukwenza umsebenzi wokuhlinza labo abadinga loluncedo ngokuswelakala kwemithi yokuqeda ubuhlungu egoqela ipervitine, imorphine kanye leadrenaline. Ngaphandle kwalokhu, inhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Medical Association ithi kule michina esibhedlela sempilo yokwelapha imvukuzane ebiza phezu kwesigidi samadola i-$1.5 million osokule minyaka emibili ihlezi ngoba uhulumende engadinganga abantu bokuyisebenzisa. Udubo lwempilakahle elizweni luyalukhula ngoba izibhedlela phose zonke zikumumo ofanayo kuthi amakliniki amakhansili kasenelisi ukuphathisa ngenxa yokuswela imali. Isakhamuzi umnumzana Norman Dube kuthi uhlupho lwezibhedlela lamakliniki solulesikhathi eside lukhona kulokhu kukhangelelwe ukuthi uhulumende enze amacebo okuthi lolu dubo luqedwa njani. Ethi baningi abantu abafa mahlayana nje kungamelanga ngenxa yokuthi izibhedlela lamakliniki kungela mithi efaneleyo.
Uhlupho lolu oluwele isibhedlela sisibhedlela esikhulu kakhulu esikhangela abantu abavela ezigabeni eziningi olokuthi sesiswele imali okwenze kwavalwa ezinye indawo lapho kuhlinzelwa khona abantu. Lolu luhlupho olukhulu kakhulu ebantwini abavela emakhaya abakhangelele ukuthi impilo zabo zibe ngcono uma befika.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Richard Madlela othi uhulumende akwazi ukukuqakathekisa zinhlelo ezimgcina embusweni ezingelani lenhlalakahle kaZulu lokukhangela ukuthi izibhedlela ziyaphathiswa ngendingeko zazo.
akumangalisi ukuzwa kuthiwa isibhedlela seHarare Central sesimisi ama-surgeries. Ukuswelakala kwemithi kwenzakala ezibhedlela zonke nje elizweni. Lokhu kuveza ukwehluleka ukukhokhela uhulumende. Imali isetshenziswa ezintweni ezingaqakathekanga ezifana lamathiegazi lemota zamapholisa abantu besifa ezibhedlela.
UDube yena uqhubeke esithi uhulumende uselezidumbu phansi ngoba amakliniki ekhansili ayiwo ayevame ukunceda iningi labantu lawo asephelelwa yimithi ngenxa yokuthi amakhansili emadolobheni amakhulu asesilela imali yokuqhuba zonke inhlelo ezidingakalayo.
Kathi sinxa sikhangela ikhansili izibhedlela zayo abasafuni labo ukuthi bencede ngoba labo bakhangelelwe balohlupho lokuswelakala kwemali. So sikhangela ukuthi uhulumende ngabe uyanceda angenele ukuthi uhlupho lolu lwempilo lube nganeno ngoba impilo sikhangele impilo yomuntu ukuthi iqakathekile. So kumele uhulumende eqakathekise impilo ukwedlula ezinye inhlelo ezikhona ezwe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Margaret Change uthi gazi iyozala nkomoni nangu uhulumende usegeze izandla wachiya izizalwane zingumhlambi kazalusile osukumele lo lalowo azibonele lapho ethe wehlelwa ngumkhuhlane.
Kuyadaniswa okwenzakala eHarare Central. Abantu bayafa ngenxa yokuswelakala kwama-drugs to carry out surgery. Isibhedlela esikhulu abantu babuya bevela khatshana besithi bazothola uncedo bathole kungela. Ukuthiwa beyenzeni? Ayisibo bonke abakwanisa ukuya kuma-private doctors. Akumelanga kube kusenzakala lokhu elizweni.
Unkosikazi Siphiwe Phiri yena uthi ngaphandle kokuswelakala kwemali lempahla yokusebenzisa sona isiphatho siveleka sisekho. Izigulane ziphathwa angani azilamvumo yokuza kulezi zibhedlela. Wengeze esithi gazi kumbe lokhu kubangelwa yikusilela kweholo lokungabhadalwa ngendlela okwezisebenzi kodwa uZulu seyibambe ngasebukhalini lapha ezibhedlela.
Uthi usufikile lakhona ngale uthole vele amanensi alananzi kangako kathesa ngazi kumbe iluhlupho lwezimali zona lezo ukuthi kabatholi kahle imali ngendlela eqondileyo. Vele uyabona bazilakisele noma uthutsha lo muntu wakhe egula kanganani akuze bambambe sibili kuyabe kulithuba elide njalo lelani yabe isindi funa kwenxa uthole thumbe 3 amanesi kuyabe kunzima sibili.
Isibhedlela seHarare Central sithi khona sisenza imizamo yokudinga imali yokuthenga konke okudingakalayo okuzathi kungatholakala uhlelo lokuhlinza luqhubeke. Okwakhathesi kuhlinzwa kuphela omama abazithweleyo kanye lalabo abagulela ukufa e-intensive care unit. Abongi bakulesi sibhedlela yikho befundiswa ukusebenzisa eminye imithi eyiyo ekhona ezasetshenziswa ukuqeda inhlungu zabahliziweyo engayisiyo evame ukusetshenziswa. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje selifinyelele kumakota finals enkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHighlanders ezingamagebhula phela ngemva komdlalo wangempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders liphindisele ukudliwa elikwenziwe kumqhudelwano weligi iqembu leMutare City Rovers ngenyanga edluleyo ngokukhipha leli qembu kumncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leBhoso lidlulele kusigaba sequarter final ngemva kokutshaya leMutare City Rovers nge-2-1 ngesonto enkundleni eBaba Fields. Elinye iqembu elidlulele kusigaba esilandelayo ngeleTsholotsho lona elitshaya leCapes United nge-5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa lokhu ngemva kokuba umdlalo ufike komlindo uyacina zingutshingilobhanqa 1-1. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi umncintiswano weChibuku Super Cup uzala amathuba amaningi.
Challenge enhle kakhulu because iqapule yandiyo edlalelwa amalokuzi ema-competition la e-Africa la. Lithubelise kakhulu ukuthi lenzeni imali, uyazi ukuthi samateam amancane asinama-sponsors asinani. So kokuyimali konotyana, imali ezanceda ukurana kwe-team le-welfare yabafana.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyaphatheka kusigaba esilandelayo esomncintiswano weChibuku Super Cup ngabalisa iqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City lona elinqobe leBotter Strikers nge-4-0 lwesihlanu. EleZPC Caribe lona elitshayele Bulawayo City nge-1-0 omgqibelo. Iqembu leNgezi Platinum lona elibhaxabule eleWange nge-3-1. EleFC Platinum lona elitshayele Chapungu nge-1-0. EleTriangle lona elidle eleChicken nge-1-0. Kuthi eleHome End lona lidlulele edlule phambili ngemva kokunqoba ele Dynamos nge 5-4 lakho ngemva kokuchawa kwembekwa isikhathi besize saphela kungela qembeleni elise ukulichayela emambuleni amaqembu ayethu bamunembili aphelelwe ngumphako ngemva kwemidlalo ye-first round azathola inkulungwane ezilithumi zamadola kuthi amaqembu amane azehluleka ukuchapha kusigaba se-quarter final azathola inkulungwane ezilithumi lanhlanu amaqembu amabili azaphuma emncintiswaneni ngemva kwemidlalo ye-semifinal azathola inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu kuthi iqembu elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane ezingamathumi amahlanu iintshantshu zomqhudelwano wechibuku super cup zizaphakamisa linkezo ziphinde njalo ziphiwe inkulungwane ezingamathumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola asemelika ngimele istudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji
abalandeli bomdumo wekwaito abagoqela abezimbabwe bawisa izimathonsi ngemfa yomhlabeleli obedume kakhulu umduduzi chabalala obesaziwa ngelithi imandoza kubika uBenedict Nhlapo.
Leli yiculo eliculo ngumandoza ngevike phelileyo kanti ke bekungokugcina. Ngemva kokucula leliculo wethula amazwi abesephe abalandeli bakhe ithemba lokuthi uzaphila kanti hatshi bebengabuzanga elangeni.
I'm still alive! I'm still gonna rock you! Lekhetsa yahlanya. Lekhetsa yahlanya. Let us speak life only. Azange isibize ngenkalakatha uNkulunkulu ongibiza ngenkalakatha.
UMandoza uthotshulwe yingwe lokushini lezola eSoweto ngo-1978. Ube yintshantshu emculweni omdumo wekwaito okuyinto ayiqale esakhula. Imuli kaMandoza iveze ekuqaleni kwayo nalenyanga ukuthi ubangwa lezibi ngemva kokufunyanwa elomkhuhlane wemvukuzane. Owezimbabwe oncedisa abacule kuthini ingoma zabo sifinyelele kubalandeli umcasiseli gwazagwaza uthi abathanda umdumo wekwaito balahlekelwe kakhulu.
UMandoza bekungumuntu omkhulu nathi sisengabantwana abancane sikhule elokishini bekunguye umuntu obesi-inspire besifisa ukuthi nathi masikhula sizibone sikuyizinga akulo kodwa ke kusiphatha kabuhlungu uma esedlule emhlabeni futhi edlula esasemusha kanjena.
Ugwaza uthi udumo lukaMandoza luzahlala lukhona loba yena esedlule emhlabeni.
Khule ngonkalakathi nami ngingumfana esikoleni nabo 50-50 okuzingoma esizithande kakhulu namanje zisadlalwa futhi njengomuntu mina okumusic industry ngiyabona ukuthi zisathakazelelwa ngabantu ngisho ngothiwa uyenza amashow abantu basafuna zona lezi ezindala okuyizona ezamenza waduma kakhulu.
Intatheli yeZimbabwe umxolo esincube uthi lobanje uMandoza ekhule ngumuntu owaziwa ngokudala amacala ufe eseliqhawe kwezomculo.
Kube khwabithwa kakhulu ngabantu abamnyama abuye akhwabithwe ngabelungu ekhwabitha futhi njalo ngabantu abangayiunderstandiyo ilanguage yakhe abantu base-Africa endaweni ezihlukeneyo emazweni ahlukeneyo bonke bebemthanda ngoba benzela izinto abazithandayo. Uthethe i-South Africa wayifaka ku-world map in terms of ukucula konke lokho kuyinto azenzele yona yena engumandoza ngokucula kwakhe igwayito.
Esinye isizalwane seZimbabwe uHolt Mhlanga ongumlandeli omkhulu kaMandoza yena uthi ziningi ezadla ubhedu azasala ekhumbula ngazo uMandoza.
Ya uMandoza hayi yena wadengena icula mpela ikwaito abe ngumuntu owayicula kamnandi owayesiculela mpela ayisijayivisa kakhulu uMandoza hayi wayecula mpela uMandoza ngoba ngikhumbula le ngoma yakhe enye yayithi uzoyithola kanjani hlele ekhoneni nyekelini nyekelini. Ya ngalezo zikhathi hayi ikwaito yayisahamba phambili ngoba labo ata labo babecula lapho.
Umculi weZimbabwe odumileyo womdumo kamasikhandi umxolisi Mavundla odume ngelithi zinja ziyamluma uthi kubhubhe iqhawe.
UMandoza yindoda edlale ikhaza elikhulu kakhulu ngoba ungathi uyakhumbula umculo wakhe ubulalelwa ngomdala ngomncane ngomusha ngoba ungakhumbula le ngoma yakhe lethi hloniphi life boy hloniphi impilo jo yabona zonke lezi zinto nje indoda ethema isiphuma enkingeni yakwazi ukuthi ikhulume ngezinto ezakhaya.
Umuyi ukhangelele ukungcwatshwa ngomgqibelo kanti uthiye emuva umkakhe labantwana. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Thwakazi lilalo livalelisayo untungameli Nkomo.